into engadanisiyo njalo engamangalisiyo ngoba vele sibe sikwazi nje ukuthi uhulumende okhokhelwa nguNangagwa lohulumende owayekhokhelwa nguRobert Mugabe kakuchiyananga, into one, into efanayo nje. So lokhu kakwethusi nje okuthi ilungelo labantwana baseZimbabwe iyancindezelwa ekufikeni okokuthi umuntu angakhuluma lokhu afuna ukukhuluma asuka akutsho ukuthiwa wephule umthetho ngokusola ukhokheli walapha eZimbabwe.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenzela ukubana amalungelo oluntu ahlonitshwe ngokugcweleyo elizweni?
Abantwana baseZimbabwe kuyamele baliyele ilungelo labo, bamele bazilele bodwa ngokulila ukuthi uhulumende abayekele uhulumende njalo abakhethekile, ngoba bengamelokhe bemelele ukuthi uhulumende kumele arisekhe amalungelo kaZulu, akungeke kwaphumeleli njalo akungeke kwaya phambili. So kuyamele bona ngokwabo bekele ukuzihlalela, kodwa basukume balise ukwenzela ukuthi izifiso zabo zigcwaliseke kuleli lizwe laseZimbabwe.
Uba ngakulwisa ngayiphi indlela lokhu? Ngokuya emakhotsi emthethwandaba, ngokungena esitaladeni, ngayiphi indlela?
Ukuya emakhotsi njalo ngokusebenzisa ezinye indlela ezithiyeneyo ezimbalwa ezisetshenziswa ngabanye abantu kwamanye amazwe ukulwela ilungile zabo, ngoba ukuya esitaladeni kodwa ayisiyo ndlela nje eyokulwisa uhulumende njalo eyokulwisa ukuthi amalungelo kaZulu akhangele, kodwa kulezinye izindlela eziningi ezithiyeneyo njalo nakuya kuma-social media platforms besebenzisa konke okuthiyeneyo. Ngoba ukuya esitaradeni sabona nje ukuthi ungangena esitaradeni uhulumende nje uhla avule amasotsha akhe, abantu begcine sebebulawa. So kumele basebenzise ezinye indlela ezimbalwa ezivikela impilo yabo.
Nxa sikhangela indlela amapholisa ayehlukuluza abantu phansi kukahulumende kaMugabe, ungathi kuyaqhubeka yini kukulelo zinga ukuhlukuluzwa kwabantu manje?
Kuyafana lalokhu kwakukhona nje uMugabe esakhona, ngoba kathesi siyabona abanye abantu bebotshwa njalo labanye abantu abalela emalungelo kaZulu labo behlukumezwa nguhulumende lo okhona kathesi.